Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 Ncwabakazi 2017 uxolo mhla ka 26 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sekusele inyanga ezimbalwa kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho amabandla aphikisayo alokhu ematasatasa.
Mhlawumbe kungabonakala ukuthi ukhetho soluseduze kodwa ungawukhangalisi seduze njengalokhu ebengikulandile mina. Kutshengisa ukuthi izinto zabo zima kakhulu ngo-2008.
Isigaba semadobo esiyandise ukutshaywa indlala ngalesi sikhathi lo umnyaka singaneno.
Ngiyazi ukuthi kuyini bahle njani bafoye. Iphele kheze njani? As long as dime emva kamoke sithandira izantu PF ayisozi ininikeza ipha ngathi li winning 95%.
Akuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba sixoxa ngodaba lokungena kumanyano wamabandla osolubangele ingxabano kumabandla la. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa sekusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyiwe kukhetho amabandla aphikisayo alokhu ematasatasa. Lokhu sekuthiye ezinye ingcwethi zombusazwe zesithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba njalo kukhetho kungaqhubeka kudonselwana amandla kumabandla aphikisayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa ekolijini leBhilitane kodwa obevakatshele eZimbabwe ukuyahlola umumo.
Abantu sebethukile kakhulu ikakhulu emaphandleni lapha abadala sebetshela khona abantu babo ukuthi no ngomnyaka ozayo kuzabe kuzima ngakho kufanele abantu baqalise ukuthenga amakhadi ezanu lokuthi abesintwana bahlakaniphe bazenze abantu bezanu ngoba nxa bengenzanga njalo bazotshaywa kumbe bazobulawa ngendlela ebuhlungu. Ngifike emakhaya eRutenga ngafika kuboFlabusi kuboCaroy ngathola ukuthi no izinto lezi kazimanga kuhle izanu isilungiselela ngolukhulu kakhulu. Ukuhamba kwaPresident Mugabe eGwanda kuthwalisa abantu beGwanda nzima kakhulu bedinga ukuthi babe abantu bezanu bahambele ubhalo wayethusela abantu washitshela abantu ukuthi no lingabona abantu abazayo lapha abangasibo bezanu libatshaye libabulale lingaqeda lapho bese lifonela amapholisa kodwa liqale lidile labo lina. Khonokho kwenza ukuthi kukhanya ukuthi kuzanu eceleni lezanu PF ukhetho soluseduze kakhulu kukathi emabandleni aphikisayo evele basekhathara kakhulu nokuthi baqalisele ukulungiselela kakhulu ubudlwangudlwangu obukhanya buzabe busegcekeni kakhulu njalo khanya kanizanu izimisele ukuthi ibenze ukuze iphumelele kukhetho luka-2018. Ngathi-ke kodwa emuntwini ongakukhangelanga ongavulanga amehlo kangako mhlawumbe kungabonakala ukuthi ukhetho soluseduze kodwa ungawukhangalisi seduze njengalokhu ebengikulandile mina. Kutshengisa ukuthi izinto zabo zima kakhulu ngo-2018.
Kodwa nxa sikhangele wona umumo ubone njani kakhulu kwezenotho abantu badube kokunganani lokunye okunjalo?
Ukudube kakhulu kakhulu mina kimi kusuke kwabasegcekeni-ke kangako ngoba ngingele indlela yokwenza ngayo imali ukuthi ngithole ngayo imali yaseZimbabwe. Imali yangikhona kayitholakali kufanele lithengwe ebantwini. Nxa ukhangela lobo izitolo zilakho okuthengiswayo kutshengisa ukuthi abantu nje jikelele abayitholi imali kubazima ukuthi bayithole. Impeta namo lokho okuthengiswa ezitaladeni abantu behamba bethengisa izigqoko vele yikho lapho sokusilela khona abantu ukuhambela abangani babo abaningi kakhulu besithi ngicela ukuthengela amasoksi laphana ngicela ukuthengela lokhuyana kwedola laphana. Bona lokho lokho kutshengisa ukuthi no umumo lwezo kwamakuhle kodwa okulokhu kukhula kusiya phambili yi-corruption ukuthi abasebenzela uhulumende lo muntu ungaze umthole ngaphi udinga ukuthi abhadale imali ukuthi enze umsebenzi wakhe kumbe akusize ngento afanele akusize ngayo. Bona kuseyo kwabazima kakhulu njalo angiboni ukuthi ilizwe lethu lakho ukuzilungisa kulokhu ngesikhathane esincane esilandelayo. Bona lokhu kuzahlupha abantu abaningi. Abantwana izizukulu ezizukulwane zethu zizathola ilizwe lelilibe.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Isigaba samadobo eMatabeleland South siyandise ukuchaywa indlala ngalesi sikhathi somnyaka kodwa lo umnyaka singaneno. Ngomnyaka odluleyo ngalesi sikhathi inkomo zasezicuba kungasela madlelo aluhlaza lamanzi esewomile emadamu. Sixoxelo wake wamela lesi sigaba edalela eParliamente njalo engumgcini isihlalo webandla leMDCT umnumzana Love Momoyo.
Okwalomnyaka kungathi kungconywana ikakhulu nxa kusiza kwezamadlelo kule minye iminyaka le esiyayisidlule kiyo ngalesi sikhathi. La manzi ngoba asatholakala emadamu amaningi kusitsho ukuthi inkomo kazihlupheki lesifuyo kazihlupheki okokunatha. Kodwa ezinye zikhanya sezizwela indlala isifuyo ikakhulu inkomo namadonki. Kodwa kufanani le minyaka yonke lapho siyabo ngalezi sikhathi sesiqala ukufida ukuzinika isikafu lokufuqa ezinye seziphathare kasezisiyo. Ngathi kulomnyaka kusasengconywana kwathesi ngoba la mahlamvu asatholakala eganyeni lotshananyana nje ngemakhaya endaweni eziningi kusatholakala.
Abantu bona-ke kunjani lapho eziphaleni?
Abantu eziphaleni kuyamangalisa ngoba sibe lezulu eliningi kumnyaka lodlulileyo abantu balima. Kodwa eziphaleni akulalutho kangako singakhuluma ngalo ukuthi kunenge. Ngoba ngikhuluma nje akade bevele abaningi besebengenile kuhlelo ezokunika laba abangakwanisi ukuzisebenzela i-welfare. Abanye bathola ngaphansi kwenhlanganiso ezizimele zodwa ama-NGOs okuyiwagcinile esigabeni ngobuningi lapha holisa khona abantu ngezigaba ezithiyeneyo. Bakhona laba abakwanisa ukusebenza esithi kusebenza ndawonye labo bayasebenza bethole usakazana inyanga nxa iphela besebenzile bayathola usaka lomumbu. Kulabanye njalo abaphiwa ngokuhlala nje nxa usebekhulile kodwa bengasebenzanga bethole labo. Then sokubuya uhlelo olunye oluqondane nalabo ababhalisa kuhulumende olwe-social welfare. So kutshengisa ukuthi abantu eziphaleni iningi akulalutho njengoba nje sebekholiswa bethola ukudla ngokuphiwa zinhlanganiso ezithiyeneyo. Okubenzima kumnyaka lowo ikakhulu emasimini izulu beliliningi umumbu lezinye izilimo zasezenza ukuthi zitote zingasazali ngendlela enhle. Njalo futhi okuphinde kwenzakala labade belimile ikakhulu unyawuthi amabele nalokhu nje okunye okudliwa zinyoni. Inyoni zalo nyaka ezihlukile zingaxhosheki ukuthi nxa uxhosha zihlala eceleni khonapho zingabaleki zingasela sikhathi sokudla sidla ilanga lonke. So abaningi baswele emasimini ngenxa yokuthi inyoni zikhona zidle kakhulu zaqheda ukudla emasimini.
Alo-ke ngumnumzana Love Momoyo owake waba ngummeli wesigaba seMatobo edalela eParliamente njalo engumgcini isihlalo webandla leMDCT. Ukumiswa kwenkampani kamabona kude ekwese TV ekamnumzana Strive Masiwa ongumnikazi njalo owenkampani kamakhale khukhwini iConnect ukuthi ibukise umabona kude wekwese TV sekucunule abanengi. Ikwese TV ivele isikhona kwamanye amazwe angamachumi amabili kodwa ugatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe lwayalela inkampani yekwese ukuthi iqalise umsebenzi eZimbabwe. Ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kafuni ukupha ilayisensi kamabonakude inkampani elembono ehlukene leyakhe.
Wenzi mina akungimangalisi ngoba ngile minyaka eyi-15 ngikhuluma ngendaba zemsakazo zene zikuthi uhulumende wezimbabwe kazimiselanga ukuthi ebohle abanye abantu abangaso bakahulumende abangaso ma ministers abantu abasekela ibandla leZANU-PF bethola imsakazo eZimbabwe kumbe besenza into ehlukileyo ngoba mina kuyamangalisa ukuthi any other person waselizweni wonke umuntu ukhuluma ngokuthi bafuna imisebenzi bafuna kube le mali yakwaye amanye amazwe bafuna abantu beZimbabwe beqhatshwe and yinto yena leyo iqwese TV kathi zakwenza ngokuziza bethi inhlelo ezijeneyo inhlelo ezinganiukuta imisebenzi kodwa uhulumende idecide ukuthi ethi kabakufuni kodwa nje just a few months ago babekhala ngokuthi kona ama-millions emali ayakhithwa kubhadala i-DSTV so ukustopa kwabo iqwese TV doesn't mean that abantu bezimbabwe bazabukela izo TV kuthi abantu bazabele kubebhadala imisakazo yakwamanye amazwe
kodwa-ke nxa sikhangele ukubana umsakazo lo usemazweni amanye angamachumi amabili i-20 singathini ngakhona lokhu nxa sikhangele isimo sezimbabwe lamanye amazwe
kutshengisela umhlobo wabakhokheli esilabo ezimbabwe abakhokheli lawe Zimbabwe ngontando kayiphikiswa izihwaba ezifuna ukudlela ezikhwameni zazo ezingelani lokuthi abantu bazwa njani kumbe bacabangani ngoba amboni ukuthi kulo muntu opheleleyo ofuna ukubusa ilizwe ongayalisa abantu ukuthi bebukele ibhora kumbe bebukele amamuvi bezihlekele bezikholisele bekhohlwe njengenduzo ezikhozwa ngohulumende weZANU-PF low so kutshengisa kuswa iziphiwi nje ezenzayo noba yini ezikufunayo
Alo ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi kwezokwethula kwembiko ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa wabafowembula
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungameli Nkomo lamhlanje ngisebhinga North njalo ngixoxa lomeli walesi sigaba edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sipanda ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho
ngiyabonga Nkomo
Yes, sizwa kuthiwa kulo daba lapha osoluhluphile eBinga ologatsha lweDDF olubikwalo qhatha abasekeli bezanuPF kuphela ukuthi babe yibo abalungisa imigwaqo kuhamba njani?
Okwenzakeleyo Nkomo ukuthi mhlaka 19 August ngomgqibelo bengisechunga. Ithunga indawo yethu elamawadi amabili uwadi 23 kanye lo wadi 1 ezeBinga North ilezinduna ezine so bemvakatshela isigaba senye induna okuthiwa nguSinamwenda siyahlangana labantu kanye njalo siyabona imisebenzi kahulumende enziwa kuleyo ndawo ngijonge ikakhulu indaba zemgwaqo ngithe ngifika ngale ngifike ngahlangana lendaba ezimbili ezihambelana lemgwaqo eyakuqala indaba engifike ngayithola ngeyokuthi kulabasakhulayo abangamachumi amane abaqatshwe ngo-April lonyaka kuthiwa besebenze emgwaqweni yi-Ministry of Transport basebenza ke labo bantwana kuze kwafika kathesi ngo-August abakatholi ngitsho le-10 lomholo sebeze abanye bayekela abanye yibo abalokhu besahamba emsebenzini ngikhulumisane lesiphathamandla semgwaqweni kuprovinsi eMathebeleland North uinjiniya uMakhokhobe laye wakuvuma ukuthi hayi lokho kukhona sibili abantwana laba kabakabhadalwa izimali zabo izisebenzi leza zikabhadalwa izimali zabo umkholo wazo wenyanga ezine wasengirifeya ku-HQ yabo eHarare ngafonelana no-director obona ngezemgwaqo laye wavuma ukuthi kumi njalo so-ke sasesikhulumisana ukuthi kungangcono akhulume lalabo ababona ngezemali ukuthi bezame ukuthi izisebenzi lezi zihlawule ngithe ngisesekhonapho kwasokufika-ke abasakhula laba abatrenwa kuma-border gaze ama-youth lawana trainwa kuma-border gaze ebuya ezobona izinduna esithi athunywe i-DDF ukuthi bona bebuye bezosebenza emgwaqweni esesigabeni sona leso ngase mbabuza ukuthi bathunywe mbani basebesithi hayi bathunywe DDF ukuthi sebezaqalisa ukusebenza ngikho ke izinduna kufuze zivume into enjalo
ngokwakuqala yini lisiba lohlupho olunje kumbe selike lahlangana lalo esigabeni sakho
leyo nto isibhakile kakhulu ikakhulu ke ebhinga into ejwayele ukwenzakala ukuthi nxa kuthe khona kuyakubana abantu abaqatshwayo kuma department kahulumende abantu bebandla leZANU-PF bayahamba betshela abantu ukuthi hayi ofuna ukungena umsebenzi akabuye ezojoyina ibandla leZANU-PF behambe bebhalana ama-list abo ama-list lawana abe yiwo azabe asetshenziswa ukuthi kuyeqatshwa abantu ngithe mfikile nje kathesi kwenye ward yamotho yakalungwezi ngezwa kuthiwa khona iriya ngesikhathi iriya iqatsha babefuna ukwenza okufanayo behambisa ilisti zabantu beZANU-PF sacina ke sesingenela senifonela ama-councillors labanye abakhokheli beriya ukuthi hayi asingeke sasebenza ngaleyo ndlela kwenzakele futhi iviki edlulileyo i-minister of transport babona kayisiba abaqatsha abaminister of transport kuqatsha abe-public service commission abe-public service commission bahambile behamba bele candidate enye yeZANU-PF lapho kade uqatshwa khona kusakhiwa ibholoho naw bathe befikile khona ngale bengakaqalisi ukuqatsha mina bese ngivile ngafonela abakhokheli iziphathamandla zeministry kutho ukuthi-ke yizo esuke zangenela kwasokugcina sokuqatshwa kuhle ngoba thina into esiyikhuthazayo nani akekho umuntu odla ukudla okuvela ebandleni lezombangazwe wonke umuntu udla lokho ayabe kutholile kungelani ukuthi usekela liphi ibandla
hayi siyabonga mnumzana Sibanda bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga Nkomo ube nelanga elihle
sehlulekile ukukhulumisana leziphathamandla ze-DDF leziZANU-PF ebhinga Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli weBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntu ngamili Nkomo
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Edwin Dlovu webandla le People's Democratic Party iPDP endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Dlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbono omkhulu kakhulu ophethe ngowonke umuntu wezimapi masikhuluma kanje umbono wokuthi ngo-2008 lo-2013 izame yatshontsha i-election izame yatshontsha ukhetho singazikhathazi ngo-2002 kudala laphana mhlawumbe kukhona kwakuba lokutshontsha kwenzani singazikhathazi but bese sikhangela lokho okubili lokho amatheory akhona ukuthi kwaba lokutshontsha lokufunga sokwenziwe ngomgabe labantu abaku-military ukuthi noma kungaze kube njani abangeke bathathe umbuso bawunikeze emuntwini abakhona ukuthi kamelanga abantu beZimbabwe umele abelungu so kuyini okuzenza ukuthi lokho abakwenza ngo-2008 bakwenza ngo-2013 bangakwenzi futhi ukuthi bethi bona okungashiyifayi kuphi asisoze nama ngangimlalela umgabe kudala ngiyakhumbula efunga egomele ethi yena noma ungaze kube njani ndinopika nambuya nehana ngize ngikhulu ngohlobo lwabo ubutswangirayi ngiyeke afe wabusa iZimbabwe bamncedisa futhi abesibuthweni bathi bona lo vele ongazange ayena uma ngaze athatha ilizwe asisoze simmathele thina simsalute ngiyakubuza ke mnumzana Edwin Dlovu ukuthi kuyini okuzenza njengoba linalisithi every time makukhulunywa ngacoalition ndabe lisithi coalition other positions le kamkhokheli kahulumende vela kunegotiatwa kuthiwa ngumorgan Tsvangirai ndingaze libuye libahle njani ba-4 years libuye ligeze njani as long as lime emva kamorgan Tsvangirai iZANU-PF ayisoze ilinikeze ipower ndingaze liwine nge-95% bangcono belwe beliqile benzeni ilizwe lihlaba umkhosi lithini yiyo imisteki yenu edlula yonke inkama misekelo wenza ulinje nekukhwalishini be MDCT ezigajwa ukuthi lama number but besifake phambi kwabo umuntu ongahlonishwa izana njalo futhi umuntu labantu bezimbabwe basamvotela nje sikhathele asakwazi ukuthi sasa kuzaphumana
ye mnumzana uDwin Ndlovu ulalo yine lokugcina
2028 asangena sibambene izana wayengakhoze irege ithi khona yopposition idliwe kodwa nxa usangena sehlukene waba ke lobuthutha obuthile kusayidikeni kamorgan tsvangirai abantu bakhe bayala ke ukuthi kube ne-agreement i-8% e-MDC yaphiwa umakona ngayo i-8% leno yayikhona ihlangene le satsvangirai i-rigging abayenzayo engasoze yenzakayo lokho kukhulunywa-ke ngumgabe kukhulunywe yi-army kukhulunywe ngani yikwethusela phela before i-election kumele kube lokwethusela okuthile kuzenza ukuthi abangamagwala bahlale ezindlini bathi ukuvota kuzancedani njengoba izanu njengoba mgabe njengoba i-army sithi yayisezinika amandla-ke lo azangaye empini bantu sebezihlalela phansi abezanu sebehamba boningi sebevota yi-tactic yawena leyo kuyini-election kodwa-ke nxa isidliwe isidliwe itatic yayiseziyivumele izanu ukuthi yalela esikhundeni idliwe i-au yayiseziyivumele izanu ukuthi yalela esikhundeni idliwe i-united nations yayiseze yivumele njalo yikho singahamba ngobuningi sinike abantu i-confidence ukuthi sibambene abantu bavote ngobuningi i-rigging ibanlutshwane i-rigging ikakhona nxa amanano ephosa ehambelane abe seduze-duze-ke kuyarigeka 2008 kwakuyithuba elihle lokuthi ngayizane yaphuma kodwa-ke abantu-ke baba-selfish engiyibona bakathesi ubu-selfish bangikhona bukhona njalo yibo bungabisela emuva umanyano wabantwana bezimbabwe ngoba sonke singabantwana bezimbabwe sesidubekile ngombuso wezanu sithi thina sasikhetheni izanu singayikhipha-ke sesizakhuluma ngokugezisana siqinane sibone ukuthi onguye olungele ukuthi angene ukhokhe elizwe lezimbabwe ngubani kathesi injongo yethu kayibenye ukuthi leli bandla selibulela umnotho ezimbabwe leli bandla seligqilazisa abantwana bezimbabwe kaliphume esihlalweni yikho kumele sikukhangele kathesi okuningi sikukhangele ngokuya kwesikhathi ngoba singaba nenjongo eziningi sikalise ukuthi sifuna umuntu onje sifuna umuntu onje esexa sikukhamana soda izanu ibukele laphani ihlele yikho sifuna ukuthi sithina kathesi sibambane singelani ukuthi ubani unje ubani unje singathatha umbuso-ke yikho maybe sesingakhangela ukuthi kambe sifunani sifuna ukuthi ilizwe likhokhelwa ngomuntu onjani ngabantu abanjani ngawaphi ama-policies kuhle kakhulu siyabonga imibono kandlovu kodwa kathesi injongo ukuthi asihlale siqingekezaleyo ekhona bese silungise umuzi wethu-ke sesithanile ingcekeza yaphuma phansi
mnumzana bhekilizwe ndlovu nanto-ke udaba ungahle usigqibele uhlelo lwethu ngembono yakho
siyabonga gatsheni boya benyathi ebeka kahle indaba but uphinde uziphikisa angayazi kumbe uyakuzwisisa khonapho ukuthi abantu bazayekela ukuyavota ngoba besesabe ukukhulunywa yi-army i-army kukhuluma kuphela malifake uswangirayi phambili ingave alifake umogeni phambili i-army yethusela ma i-army isethusela abantu bayakhumbula ukuthi hawu ingwele lezi zake zalwa kathathu lebe lokhu beyiwisa bethe bayethusela bayiwisa yini ezenza kusasa ukuthi leya ilokhu iwiswa inqobe kusasa mina ngila inkinga lokuhlangana kwenu lokumanyana kwenu inkinga engilayo yinhloko yenu elifaka phambili yenza abantu bonke nje bathi hayi ma kusenziwa kanje empi uyasho kahle futhi Ndlovu ukuthi abantu bagcina bengasayi kuyavota I don't know ukuthi uyakuzwisisa ukuthi uyaziphikisa khona ma bazoyenza njalo vele ku-2018 amasosha ngatona vela simnikeze uMorgan Tsvangirai phapa so what how are you going to stop that so ngicela ukuthi ngiku-challenge even as I go ukuthi icabange ngakhona ukuthi linkunzi eliyifaka phambili sebeyigweba bayigweba bakithi inamantshwezwintshwezwi nemisuzu ntshwezwi lizayimenda lithini
lo-ke ngumnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party i-PDP kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz
okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
si
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Rosemary Ncube ohlala eManzow Farm eMazon lapho obekule ingxabangxoza khona kumalanga ambalwa edluleyo. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU PF babikwa befike kulindawo badiliza izakhiwo besithi bathunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Siyakwamukela Mancube.
Ngiyamukela lami.
Ungaqala ngokusichathisela ukuthi uvela ngapi ekhaya njalo wafika njani khona ngapho eplazini leManzo.
Alright, mina ngivele eSlovela lapho kuthiwa eDamba eLobagweru. Umkami ngiyovela eMandarweni. So mina lapha eplazini leli ngabuya ngo-2000 sithiwa Jamba nje masimini Jambe nje masimini lami umkami wabe sithi hamba la uyodinga insimu ngoba yena wayesebenza eHarare Town. Sasengidinga lami insimu ngisemanduko napha eMazo. Njengabomama siyahawula sithi thina esisekela abantwana esifuna imuli ukuthi zigokani konke konke khonokho. So into esihlukuluzayo ngoba abantwana kabalazigqoko kabalasikafu konke lokho. Mina ngumama ogulayo iBP, so ihlala ikhwelile iBP ngenxa yezinto ezenzakala lapho eplazini. Plazini leli kunzima kodwa sabuya singena kuthiwa Jamba nje emasimini. Asathi lathi sesingenile phela kodwa sebethi Jamba nje futhi basikhiphe eplazini. Thina sesifuna ukuthi sibeleka asisafuni ukuphuma eplazini le ngoba sesasukuluzwa sesisikhathi eside lokhu besihlukuluza asisafuni ukuphuma eplazini le. Sila ngokulima lokhu so umumbi wethu waphambaniseka ngenxa yamapholisa wona la. So kulo nyaka silalutho noma ukuthi ngidinga ibhakede lokuthi ngithengise ngigade ngoba iklinikhi yethu ikhatshana ukuthi ngiyohlola ukuthi i-DP yami ime njani. Ngiyabengela ngitsho mali yokuthi ngigade ngiye ekliniki.
Kungaphi lapho abantu abadobhadobha khona okokudla lokokugqoka lokunye?
Sithwele nzima anti izinto zethu zadilizwa izulu lisina. Kulo nyaka izulu lana kakhulu kudlule eminye iminyaka yonke le. So ezinye impahla zethu zayezokokuqonda ukubola ngoba zazinetha every day ekusukusilala phandle sivuka lokusiphandle konke le ngubo konke lo mumbi lwana omunye wawomile esasiwugayisa konke kwakumela kubola ngenxa yezulu.
Sike saxoxa la magqwetha alimelayo khona ngapho bathi bona basalincedisa.
Namuhla sike sakhuluma lali gqwetha lethu lithi I think lapha sofike ekugcineni uthe ngizazama lapho engiyenzama khona ukuthi benze ukuthi kuthule lokho. So sibona ngathi vele laye uzazama ugqwetha uthi ukuthi intozime ngoba sesilesi khathi eside besihlukuluza.
Kodwa ubufakazi libuthatha ngapho ukuthi bengabe bethunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe.
Manti bangakufikela emzini wakho uyabukhona wena anti.
Mhm.
Bayehle baqalisa ukutshaya indlu yakho ebeyiwisela phansi besithi phuma eplazini likamama. Umama sefuna indawo yakhe phuma lapha sithi kanti lithunywe mbani bantu bethu kanti indaba lisihlukuluza kangabathi ngumsebenzi. Thunywe ngumama uGrace ukuthi uphumani lapha eplazini. Ye ibufakazi bethu ngoba bayazikhulumela bodwa wona amapholisa angkhona.
Manje izikolo-ke abantwana baqonda ngaphi?
Isikolo sikhona esinye khona ngale mazowe semayini abantwana ethi babehamba khona kodwa isikhathi lesi okwayenzakala iJamba nje yona le bahlala nje isikhathi eside. Sahlukuluzwa ngomathi bahlala izikolo zaze zavalwa bengayo isikolo abantwana ngoba amapholisa antingitshela ukuthi bakhona le mabhumgezi babe babisele ukuthi liyangaso abantu laba bayasihlukuluza konke la bantwana.
Ye ngaphambilini kwalingxoxo uthi amapholisa la ayatsho njalo ukuthi abavumela abantu besedlula ukuthi belibone.
Hayi abavumi nje noma ukuthi ibone imota noma ngingathi ngiyanti ngikwesinye isikhathi ngingafonelwa noma isihlobo sami ukuthi ngiyagula ngapha ngibhatele amaphilisi e-BP engafika khona ngale gedini ne-boom gate bayahle bemyala ukuthi akungenwa ngapha kula bantu bahla kuyele engangeni bake bahambe emapholiseni ngathi amapholisa engathi hambe uyedlula kumuntu lowana bona bengafikela futhi bakutshela ukuthi vuyela bheka kula bantu lapho oyakhona umuntu lowana driver kuyele. Elamele ukuchina lokuthi sesihlukuzwe kakhulu eplazini leli ngono noma amagqwetha ethi asimelele ukuthi sinikwe incwadi sikhonapha singaphumi lapha ngoba sazise ubuhlunga kwesikhathi eside khonapha eplazini.
Leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi Rosemary Ncube ohlala eManzow Farm eMazon. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile isikhathi asavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa sokusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyiwe kukhetho amabandla aphikisayo alokhu emadasadasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.